endaveni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi kasoze aphenduke eZimbabwe nxa engathenjiswanga ukuthi kasoze abulawe. Idele lepalamende seliqalisile ukuzama ukususa umongameli Robert Mugabe esikhundleni. Umongameli Jacob Zuma ukhangelelwe ukuya kwele Zimbabwe ngesikhathi umongameli Ian Khama esithi uMugabe kumele aphume esikhundleni sikamongameli. Abantu bathi gwaqa e-Africa Unity Square eHarare lapho batshengisela khona besekela okwenziwa lidale lephalamende elifuna ukususa uMugabe esikhundleni. Ulado kulamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe lapho idale lephalamende eselizama ukususa uMongameli Robert Mugabe esikhundleni. Thumelani imilayezo yenu WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6065 15460 laku 13860 kilo shortwave. Lingakhuhlwa ukuthi siku WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.